kuthe kuqala lolu hlelo bekulokungazwanani ekungazwananini kwabo abantu laba amasotha befuna ukungenela uhlelo olungasolwabo bamisiwe ke amasotha amaningi kodwa amanye angenile kuthi emakhaya imizi iyakhiwe iyakhelwe egangeni ezihlahleni sokusiya ngokuthi umuntu nalo oyabebala kuwona lowo mango uyakwazi ukuthi imizi engekho emgwaqweni esezihlahleni itholakala ngaphi njani ngoba ingaba le ngozi yokuthi mhlawumbe kungasala imuzi ombili emithathu ngoba iphakathi eguswini iyakhele eguswini kakhulu okungabangelwa ukuthi lalo oyabehamba phakathi kwegusu nenyawo esiyabala angaba lokwesaba agcine engahambanga egusini lelo kumbe mhlawumbe abe lokwehluleka ukuthi ayefika kuyena leyo mizi ngoba izindledlana zakhona ezihambisa kulelo gusu lasa. So ngezinye izinto engizithola ukuthi zingaba lobunzima zonezo kodwa kungasenani-ke silethemba lokuthi-ke abantu babaliwe lanxa singasoze sithole ifiga kumbe ngithi inombolo etshengisa kakuhle sibili ukuthi akula muntu la ngitsho lo yedwa ongabalwanga iyabe siyifiga kuphela eyokuthi hhayi sazi ukuthi abantu phose bangaba linani elingaka ingasisondeza phose duzani lenani abantu abaseZimbabwe ngingasabali-ke ukwesabela lokhu engikubalileyo
lanxa kunjalo ubone ngani ababalayo bekule mota ezaneleyo ezokubathwala zibase emzini etshiyeneyo
okwemota mbona ngani ha asingake sikubale kakhulu ngoba-ke mbona ngani imota ziyabe zisebenza kuphela ukubathwala besiya lapha okufanele baphumule besebenza besukela khona okuningi okomsebenzi wabo bona ukungena phakathi kweminye imizi phakathi kwamagusu ekhatshana na so lokhana-ke kuba nzima ngoba lezi mota lezi esizibalayo kazingeni emagusini ngoba eminye imizi iphakathi kwamagusu ukuthi kudingakala ukuthi uyazi indlela yangikhona ukuthi uyefika khona ngoba nxa ungayazi indlela yangikhona ukuthi uyefika khona naku uyefika khona kuyona leyo mizi so sokudingeka ukuthi-ke labo akade bebala basebenzise izinyawo njengoba kade bezisebenzisa bangabi lobuvila bayefika ezindaweni ezikhatshana besenza lowo msebenzi.